Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana leZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole ngathi thuba elife engasaphothetshwa, hhayi ngayenza lukhulu, kodwa-ke hhayi sebedume ledlula, isezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudweni.
Bona balizwe abahlukelezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabachiya belokuthola ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelopa kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ibalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManicaland izolo, lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa yiDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZ ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukubana umongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifokasa kuyanka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube lenkuko lokutshintsha impilo yomuntu
wonke. Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManicaland ukuthi thina njenge eManicaland sizalandela uba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleleyana, asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zeZimbabwe. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo lapha emakhaya. Sini kodwa thini focus yethu ukubana silungisisa udaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli ubabuChamisa angene e-State House. Nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lomnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma structures lokunye kunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiyaphambili siza announce ebantwini bonke ukuba nalo ngubani wenza umsebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yokuba le nhlanganiso asiyonhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu. So lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani mayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotsho akwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila ancintisa ezimele kodwa ayeqotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lo wayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengamakandidate kukhetho. So kusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalele ezindlini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo so mbuso. Ye, kodwa athi khonoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulisekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF eParliament. Khonokho sokunikeza i-ZANU-PF amandla othi baguqulisekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona ePhalamende. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kuthi ukuthi bayabezazibona ubuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Thabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqamuke, kungangcono aqhubele amasithi kuZANU PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo kuCitizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa owayeyisikhulumeli sebandla lesisisi koBulawayo. Silokhe sikudaba lunye abakugcele lesisisi elisekela umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempelasonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwelakusasa. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Thabangu umnumzana Khaliphani Phugeni kuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think maybe Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkemenkeme kwehlulake. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula i-World Cup ngicabanga ka-98 or so, France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethe iBrazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa wazwakala nje ungasazwakala. Yebo waba khona egemini kodwa wabona, I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibili. So uma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Thabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Thabangu usabothejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya le bhora lakho lapho. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi, ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhora lami sengihamba ngkhaya, noma thatha ibhora hlala iponjise. Yikho kwenzakeleyo, usabothejiwe ubaba uThabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere. Le media sapotajile. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT. Manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathe sehambe ekhoti isikhathi esinganani, ikhoti yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo. Usapotajwa internally, usapotajwa imedia, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-Honore Bunyati. Ubone i-result eyangale eMpophoma okwangena khona u-Honore Bumoyo. Yikho bona khona ukuthi lekahle ithuba elife engasapothejwa. Hhayi, ngayenza lukhulu. Kodwa-ke hhayi, selidumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngihamba njani.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile, lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani. Bona balizwe abahlukenezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula, ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhanyi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkhwananzi.
Inkinga yami enkulu ngomnanga kwanombuso wakhe ukuthi bagekelela imbuya besesakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho-ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu, bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna le nto ilungiseke, ixazuleke ngokuqotho. Bona laba kade bevele bekhuluma ngegrawundi kwasekuqaleni, bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe, kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yegrawundi yaphakanyiswa yimbovane, iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo, nanamhlanje khona obheju likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisi phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisu ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo, bona bangaba yivoti baphiwe iqhazanyana elincane, kodwa hhayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njengoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njengoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuyibo abakhala kakhulu, abalimele ngabantu, yibo kumele ukuthi bona batsho esibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingane kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa, abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi ngakube lokuthula esigabeni, abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolu luphathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengegrawundi yombuqazo yokubulawa kwabantu yegenocide, funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejulileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye inkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufuneke abantu abanesibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo, bengesabi lutho, bengakhangelela ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube ngabantu abangasisiza isizwe labo.
Ingqobe isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngike ngangena endaweni eziningi, kunabantu asebengabantu abadala, asebelabazukulu, bona abantu abadala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu, ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevele bengelazona incwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu, akulalelo.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi?
Yikuyigugulo zaphezulu indaba yegugrawundi. Indaba yegugrawundi ijule ukudlula lokho. Ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa indaba zezithupha abantu bakhompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emathunjini nomhlaba. Yikho ngithi ifuna abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ubeziphathwa njani. Kumele masekuba khona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawundi siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi uze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufunwa ngumnangagwa okokugunguluza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyivuse. Ayithi yabonke ivumelana layo ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengu lokwabantu labantwana ababa yiproduct ye-rap lakathe sabangazoyise kuningi kakhulu okwenziwa kodwa beliqinisa ukuthi abantu bona abayiba abalimeleyo babe yiba abatsho abafuna kwenziwe njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli okunjeya khona okokuzagoqela ukuthi into lengaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi Siyaphambili Moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obexoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe ecubungula izombusazwe belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani sina ngapha siyavuka ezimpako bathi sivuka siphezulu kwendlala kanti ndisicela ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolo labo abantu abahamba bengena door-to-door bekhombisa abantu ukuthi bebabhotele kabafike lapha egwanda la siwabonise uchaba nje uchaba ngolo isandla ngathi ingwegwe lo kabuye lapha ezimhlangana ke fike ngabe egwanda la sizagijima phambili ngemota nayo ikwayezana le simwombele kakhulu njengani umwombele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uchaba ngolo ukuthi walobo usantu wayigitane ebutheleleyo ke kafike lapha egwanda la bebona umhlola ngaze ayibona siyabonga Studio 7 ingabe livuka njani lonke balandeli be-Studio 7 Stwenzima, 6 months to 7 ukulumela ungaholi. Phambili uChamisi, phandle lokuchaba ngankona lo.
Hello Studio 7, injani lonke balaleli abathandekayo. Ngithanda ukuphosela ngaleli gama. Kuthi njengoba ubaba uJob Sikhala esephumile entolongweni, ngina ngibona liyana yindoda. Ubaba ufanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kweleZimbabwe. Asimxhaseni lwana umuntu. UChamisi engomunye umuntu bezathatha lwana umuntu emsondele eduzane, emenze bengokhokheli. Ayebe ngumsekeli wakhe qembu belizaqinwa kumangalisayo shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana uSikhala utshengisile ukuba liqhawe akula qhawe elifana nalayo kangene ebantwini evule iphati ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu olesibindi indoda eliqhawe asizameni bantu bezibabe singakhangeli amagwala laba bantu mina isifiso sami efisa udinga abasebenza ndawonye lotshani
Studio 7 linjani ayilokho kulumayo umfana kamlojo walojo kudala vele kusitudio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakukhona ukuhlangana lwaluka boTom Joseph angicela ke limkhulu limkhuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu asitshela ngenzami yabo izani yabo leyo ileminyaka engingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ukuthi khona uzokwenzani uzofaka izidolana uzofaka amadamu okubulawayo behluleka behluleka labo kahambe kampena kona lesishoneni le kwekwele kona le harare yabo le hlukani labantu bakubulawayo serious mina ngakhona ibathi kampena watshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke seziright kuyini okwenzekayo manje still izami yabo khona manje ukuthi iZimbabwe ihamba phambili ngecorruption izami yabo yena le futhi hayi iZimbabwe izami yabo yena le ihamba phambili ngecorruption bangazosidina lo Joseph nyana wabo lo
Studio 7 Studio 7 njani sakazibama bahle nezindaba esiphakela zona imihla namalanga ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7. Esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngaludaba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi anyeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground siyaqhubeka sikhuluma ngalo. Noma engaze afake isigwebo esingakanani noma engaze awise isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo. Akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 bracket yakhe isigiga sibancane singabantwana isifake engidingi ukuthi abazali bethu basigide. Sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo iGugrawondo. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle. Onibingelelayo kunguqhubekani uSigabadi Mfokavuza isendaweni yaseGoli laphana ekhaya eCholocho ngaphansi kanduna uChakawa. Ayi kuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi. Kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabo Malachi Nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe nengane ezingafundi ezigcwelizwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzaniphefu. Kuhlungu kakhulu lokhu, angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi, angazi impela ukuthi siyophephelaphi, kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi. Siyolalwa izaniphefu kuze kube nini bantu bakithi? Ngiyabonga Studio 7 sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi. Siyabonga
Studio 7, linjani basakazi nabalaleli? Igama uKelvin Lotshwa, ngisevokola kwamahlaba ayithwale. Kuloo ndoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhaji akusela lutho, awuqinisile ndoda. Induna ibiyodwa kuphela disisele lapho emela abantu. Induna leyi onhlanhla yamangwe entaba zinduna. Manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha. Akusela enye induna engiyaziwe enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe. Abanye labanjwa basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokho abakuphiwe izanu. So vele akula lapho esiyakhona ezingumhlambi kazalusile. Yabo.
Uchawa ngithina simbona njengomthengisi. Awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa. Elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo. Awukwazi ukuthi lokhu ngaziwe nginobhala. Awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi. Awukwazi kwenzeka lokhu. Uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu. Hhayi indoda, musa ukudlala wena, musa ukudlala. Ipolitics uyayazi yini umba uyazi. Musa ukudlala nje. Awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa. Ulele nonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo. Nasikwazi ukuthi izinqumo zithatha way top 6 umhlambe kube le committee okuyiyona ediscipline abantu. Uthaba ngalibana wefunga kwakha yena njengoba ezibiza ngolokhuze ngonobhala jikelele kufanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani? Sicale lapha inkulumo, hayi ukuthi le ayikuthi leledwa ngalene bese yavuka ethen recall abantu. Hayi indoda awukahle wena, hayi la ngumthengisi wena.
Studio 7 ku Studio 7, ngabe livuka njani? Wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi, siyabonga, sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Alibani uNkulunkulu angalininga lisiya phambili. Siyabonga ukuzwa izindaba zeStudio 7. Hayi nanku umlayezo wami, ngifisa ukuthi laba bebhinga laba abachiyane la indunabo le abayiyekeli njalo ngoba isisoze ibancede ngalutho. Bona ebabahluphekayo bahambe bevota, votela lapho ofuna khona. Umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona, abanjwa ngamandla. Kanti yena ubamba abantu ngamandla, ufuna ukuthi kwenziwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Ukhaliphani Phugeni bakhona laba. Umuntu uyathula adiktuka angazwakali, ngazi ukuthi uyabe seshonephi. Ayiqhamuka sokusele nje usuku olulodwa. Angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa. Manje sekuyaqhamuka ukhaliphani Phugeni wakhona sokusele usuku olulodwa nje ayesitshela ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza le nto bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi. Kani umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona kuzoba nenkinga. Bonke nje namagqwetha khona awuzitholi kuyafana nabo-Witness Dube laba. Umuntu wathi bemtshela ukuthi uyabona into abantu bayaphuma beze nje, waphikisa kwaze kwaba yi-last hour, last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokho esadla. Hhayi ngisoze ngiyeze kusasa uvuka sekukhulumele ibandla. Iyo phela nalento ezayo ezenziwa yibo bona laba oKhaliphani Phugeni. Batshela bazenza abantu abahlakaniphile, sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani. Sizo-operator singena ama-structures kwatintini. Bangena ke nalabo ayi confusion elaphana umsangano laphana, hayi bo kuyalisixolele thina.
Lawo ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu, siyabonga.
umsizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama no 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.